izakhamizi zakoBulawayo zithi uhlelo lwe-BVR azilwazi kahle njalo aziluthembi ngoba luphethwe nguhulumende esebenzisa ikhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission. I-BVR ijonge ukuphuma lolusu lwamabizo abazaba lelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo oka-2018. Umshayeli wemithova ehamba phakathi kwedolobho isiya emalokithini achiyeneyo uSipho Masina uthi akakezwa lutho nge-BVR.
BVR akangiyazi and bengingakaziwa bengikezwa ngayo vele ngoba le ndawo konke lapho ezirejisterwa khona angikwazi. Mina ngagcina ukurejista ngo-2000 and bengakarejisti but ngilesifiso sokuvota kumbe okunye okukhozwayo ukuthi ngishona ngisemsebenzini and into ezinjengama-newspaper into engalaso isikhathi sokuvala. Nxa kuyukuthi bathi sirejiste ngekhompyutha akusoze kube lesisotsi yini ngoba ikhompyutha into eyekhwayo ukuthi bagcine sebarejistile abanye abantu abangekhoyo abangayi-50. Mina I think kuyabe ku-right ukuthi babuye ebantwini babuye bazobafundisa before baqalisa ilokho bakwenzayo ngoba abanye vele ulwazi ngasilalo lokuthi BVR yini.
Iningi labasakhulayo selike lahlangana lodaba lwe-BVR ebulenjini laloba bengakabi lolwazi olujulileyo ngayo. Osakhulayo umnumzana Bekithemba Moyo uthe lokhe engakabhalisi ukuvota ngenxa yokuthi indawo ebekubhaliswa kuyo ibikhatshana njalo uhlelo lo-BVR abaluthembi ngoba lusezandleni zikahulumende owaziwayo ngobutsotsi endabeni zokhetho.
Ya, i-BVR abethesifike ngayo but bengarejisti ngoba kwathesi indawo yakhona ibikhatshana and bengakwazi ukuthatha isikhathi esinganani so bengisesaba ukuphuza lokhu yatshona khonale.
Omunye njalo osakhulayo othengisayo kosekusile unkosazana Gladys Dube uthi ufisa ukuthi afundiswe ukuthi i-BVR yona isebenza njani ukuze ethi nxa esiyabhalisa ahambe eselolwazi ngoba efisa ukuphatheka ekhethweni luka-2018.
Mina uhlelo lolu olokurejista bengingakaluzwa kodwa isifiso sokurejista sokuthi ngivote ngilaso sibili ukuthi lungasingabakwazisi ukuthi lurejista nini ngaphi. Ngingahamba sizingerejista ngoba ngo-2018 ngesifiso sibili lami sokuyafaka uca ngivote njengabanye.
Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo e-Residents Association umnumzana Wilfred Mthombeni uthi yena useke wezwa nge-BVR kodwa akathembi ukuthi kuzakuba le nguquko ekwenziweni kokhetho.
Ye, sesizwile ngokuthi kuzaqala ukumemetheka kokurejista ukubhalisa lapho ukuthi abantu bezovota. Uqala ngolwesibili. Mina nginjani karejiste kodwa-ke ngilesifiso sokuthi ngihambe ngifinyelele ngiyerejista khonapho. Esikwaziyo nje ukuthi sokuguquka nge-BVR leyo sokutshintsha indlela ebesivele sibhalisa ngayo kuqala. Wawuphambi ukubhalisa nje kuphela kubengakuthathi iminwe bengakukhangele okuningi kodwa-ke khathesi sizwa kuthiwa sebeza kuthatha imfanekiso sebeza kuthatha lama-fingerprints.
Osakhulayo unkosazana Nonduduzo Zonyathi uthi yena akakaze abhalise ukuvota kodwa lo nyaka ufisa ukuthola ithuba lokuyabhalisa laloba engenalwazi nge-BVR.
Mina angikaze ngi-register for ukuvota ngoba angilalwazi lwakhona lokuthi kuqalisa nini ukuvota khona lokho ukuregister for ukuvota angilalwazi lwakhona. Le-BVR leyi angiyazi and information yakhona le asilalwazi lakho abakasitsheli ngakho asikakuboni ngakho ukuthi khona sesingathi hayi singasukumela phezulu sihambe siyerejista kodwa mina ukuvota hayi ngiyafuna ukuvota sibili next year ngo-2018 angisoke ngiyekele. Ngiyezwa ngakho ukuthi kuqala nini ngizasukumela phezulu ngihambe ngiyerejista so that ngikwaniseke uya vote.
Abazi ngezokusetshenziswa kwemitshina yangalezi nsuku e-technology abekhampani AHX sebephume nohlelo lukamakhalekhukhwini olwe-mobile app olutholakala ku-Google Play Store. I-app leyi ilama-BVR centers aselizweni lonke jikelele kodwa ilokhu ingakaziwa nguZulu. Obona ngamalungelo oluntu kwezokhetho wakoBulawayo umnumzana Mthokozisi Ndebele uthi imizamo efana lale iyancomeka kodwa bekufanele kwenziwe kulesikhathi ukuze uZulu wonke athole ulwazi njalo kusenziwa nguhulumende.
Mina ngibona ngani uku-introducer kwe-mobile application kuzasincedisa kakhulu ukuze sifinyelele osowethu kakhulu abantu abatsha abayibo abakhanya bethakazelela ulwazi olusha esingathi ngama-information technologies. Sizanelisa ukubana sithole information mayelana ngama-centers okurejista ukuvota
Ikhomishini ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission isiveze indawo zokubhalisa ukuvota ezeBVR elizweni lonke jikelele. IBVR iqale ukwenzeka kuqaleni kukaMpandula, kodwa izekhi isimemethekisa uhlelo lolu ukwenzela ukufinyelela abantu abaningi. Indawo lezi zizabe zivuliwe langempelaviki ukuze uZulu wonke athole ithuba lokubhalisa. Ibizo lomuntu osebhalisa lizaphuma endaweni eyodwa yokuvotela. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.